Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 Hlangula 2023 ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZEMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngoNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabulile okwamagama ngoba zikhangelele ukuyitshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela ele Belarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZEMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngenyanga kaNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. IZEMSEC ihlele inhlawulo yalimhloliso ngedola leMelika kodwa ithi abantu bayavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe besebenzisa isilinganiso esihlelwa libhanga elikhulu i-official exchange rate. Ukubhala umhloliso owodwa we-O-level ezikolo zikahulumende kuzabiza amadola eMelika alichumi lanye, $11. Kuthi ababhala imihloliso ye-A-level bona bazabhadala amachumi amabili lambili amadola US$22 umhloliso ngomunye. Ababhala besezikolo ezizimeleyo ama-private schools bona bazabhatala amachumi amabili lane amadola emelika $24 umhloliso ngomunye ku-O-level kuthi abenza i-A-level bona babhatale amachumi phose amahlanu US$48 umhloliso ngomunye. Okuyimali ezahlawulwa njalo yilabo abazabhala bevela ngekhaya kungela sikolo abafunda kiso ama-private candidates. Abanye abazali bakhala ngokuthi limali inengi kakhulu. Sixoxe lesikhulumeli seZimsekho uNkosazana Nikki Dlamini.
Ama-fee adazethwe US$ besithi khona imihloliso eyabhalwa ngoJune leka ezabhalwa ngoNovemba. Izimali zakhona zifanana nalezo ezabhadalwa last year. So ndingabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US$ abazali bakwanelise ukubhadala ngeZimdollar at the interbank rate is announced. And we're currently not interested in promising a pen. So, you know, the registration in US$ is going to be between 8 to 15 March. The interbank rate is at the corner of 8 March. So, now we're going to be able to pay the US$. We're going to be 8 March. We're going to be rate, the interbank rate, is announced as well. We're going to be able to pay the US$.
Izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge US$ kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa announce nguhulumende ukuthi umzali ubhadala ngecurrency yena acomfortable ngayo. So nxa umzali futhi yena ufuna ukubhadala ngama US$, uyabhadala nge-US$. Umzali nxa futhi ufuna ukubhadala nge-rand, uyabhadala ngama-rand. Nxa ufuna ukubhadala nge-ZimDollar, uyabhadala nge-ZimDollar. So isikolo asiso esidictate ukuthi umzali ubhadala nge-currency iphi, kodwa ama-currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumileyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Inxa ngikhumbula kuhle Madlamini, imhloliso kaJuni ibingasekho, uzanqondisa khonapho nxa ngilahlekile. Kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho, kungani likubone kufanele ukuthi iphenduke?
journalism asikho ukuthi sasivalisile. Ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba ababebhalisa umhloliso eka-November babe sebebhala noma ngo-January kumbe ngo-February. So kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana umhloliso ngo-June. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system, sesekwanelisa-ke ukuthi u-June akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe. Ungathini kubona labo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi ngiyakwazi ukuthi ukuswela kukhona. Kodwa nasikhangele ukuthi ama-fees lawa for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumende. Uhulumende khangele ukuthi bayazwisisa ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba esikolo ezi-private yibo abangazeze babe le-subsidy.
Unkosazana Nikki Dlamini oezemsek sixoxe njalo lo mzali umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla sehlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Yena othi abazali abaningi abasoze bayenelise inhlawulo yemhloliso le ngoba iphezulu kakhulu.
Siyathola umbiko ngathi thina njengezakhamizi uyasupha kancane ngoba imali ezizibhadalayo nxa ukhangela ama-$11, ama-$24, ama-$48 kuma-private ngapha kusengeo-level le-level. Sibona ngathi imali lezinkulu kungani sitsho njalo. I think siyakhumbula sonke ukuthi uhulumende weZimbabwe ucacile ukuthi ubethena ngo-2023 akusoze kube le mbadalo abantu bazafunda nje mara. Kuyindlela yokuthi uzame ukukhusela abantu ukuthi wonke umuntu lo muntu ongela mali athole imfundo. Kodwa-ke kukhanya ungathi nxa sesikhangela lezintengo sofanele zibhadalwe zama-examination fees ziyathikisana leyani inkulumo njani. So kusitsho ukuthi abantu abaningi abantwana abaningi kumbe abantu abaningi abawa-private abantu abadala abafisa ukubana babhale umuntu ongelama kuzehluleka ukubhala ngezinye indlela sebethethe imfundo bayenza yaba ngabantu abanothileyo kumbe abantu abanezinto zabo uthi lo muntu ongumnyanga usencithwa ithuba lokuba layafunde sibona ngathi hhayi iy'bhadalo eziphezulu kakhulu.
Kodwa izimseki baba Sibindi ithi abantu bazavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso esiyabe sihlelwe nguhulumende kumbe singathi i-exchange rate ngaleso sikhathi. Ilanxa kunjalo abazali kabasoze bayenelise imali.
I-exchange rate nalesikhuluma ngayo singayinanzelela iyaqanda bhoda ngezinye ezinto nangaphambani kathesi khona ku-$800 per dollar lesazizimdola kuyahle kukutshengisa ukuthi vele inqaba kungela abantwana bezehlika phena le imali esikhuluma ngayo i-RTG ezomba izimdola esikhuluma ngayo abantu abanezimbabwe vele abayitholi ngoba abantu abasebenzi hlangasi kuthi ukuthi abantu abasebenza ezimbabwe kathesi is less than 10% abachathiwe abanye abazikhandelayo lawo kade bakanzima kuyabe kuthengisa ibhanana nge-2 rand ubona ungathi wena leyo mali hambe ukuza i-2 IV ayitholi ibe njalo namarenti abhadalayo nabantwana besikola amafizi abhadalayo akuvumi imali eyiphezulu kakhulu ngoba imfundo elinotho lomuntu umuntu wanotha ngemfundo sinothilini ukuthi uyasuka lapha abe lusizo alethe sithina intuthu kumbe i-development elizwe kodwa nxa usumvalele ukuthi ayehlolwa athole isithu besolazijulide sokusenza ilizwe leti libe lokuya ngokuya phambili. So ngamafitshane izinto ukuthi izaba i-RTGS kumbe izimdola hayi imali eyiningi ngoba vele izimdola abantu abayithola abayihola bona abasebenzi abahola phambili oyi-poverty bottom line abasebenelithi ukuthi babhadale yona ezomali.
Imfundo yamahala uhulumende ayithembisa abantu Sibindi, lina njengabazali kukhona yini elingakwenza mhlawumbe liye kuyuhulumende limbuze ukuthi kanti wathi abantu bazafunda mahala sokwathini sokutheni?
Lelo liqiniso lathi lelikhona lokubana le ndaba okuthi abantu bazafunda mahala kodwa kasi kuboni thina lapha asihamba phakathi komuzi. Ngokunjalo-ke liqiniso sofanele uhulumende kodwa-ke layeni kube le ndawo ukuthi sikhulumisane layo. Thina njengenhlanganiso kusikhathaza ngoba vele silaye unobhala omkhulu wezemfundo ngapha kunhlanganiso yezakhamizi. kulolu ukuthi simnike vele ubhizi kulesuku uyaresearcha kumbe uyabuzabuza abantu ukuthi azi ukuthi kwenzakalani kuground. Ngemva kwalokho vele izahambe ingadilisi iye kuhulumeni.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango zikhanya lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukuchaya inala enkulu. Iningi labalimi labafuyi bemaplazini kulumango lithi lonyaka balethemba lokuthi bazaphila ngcono njalo bazake bayichaye bathiyane lokuchona becela ukudla kunhlanganiso eziphathisa abalambayo lakuhulumende. Kubika uintatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Studio 7 nethekele kulindawo yafica kuluhlaza tshoko enyama yendlovu. Umumbuzo ukahlele amakhomane sedliwa kuyasengwa kukanti zivuyo zinone kwamagama lamadamu wonke kulindawo segcwele. Mnumzana Elton Gumede ungumgcinihlalo wenhlanganiso yabalimi bamaplazi enyama yendlovu Farmers Consortium NFC. Uthi bonke abakulinhlanganiso yakhe bayavuna lonyaka.
Abalimi abafika 140. Lonyaka yakubona kukhanya ngathi izulu line kuhle nabo njalo abalimi abalapha kathesi kwindawo yethu asebetshengisa ukuthi hhayi vele sokuvuthiwe sebesidla amakhomane umumbu i-wort culture ikhanye yabalima throughout the season. So izindlela nje ukuthi sidinga ukuthi kuphumelele indawo lesiphumelele sazakala indawo eziningi singabalimi lathi sibhuste imarketi.
Koko u-Anita Ncube walindawo ngumfelokazi yena-ke uthi usebenzisa uhlelo lwentwasa oluzala ngokuthi ngugatshompo lwenze wathaya inala esabekayo ngoba wahle wagebha amagodi lingakani izulu.
Ngaqala ukuwagebha ngoseptemba kungela zulu kuwomile phansi la. Sagebha sagebha sifaka umqulu gebhe siqede elinye iplot eliyi-1 silandele sifaka umqulu. Kutheke izulu seliqalisa ukuna khona phana ngo-Oktoba thina sazeqalisa ukuhlanyela mhlaka 6 November. Ashe ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqinise ukuthi ngisebenze njengoba ngingaselayo zabe nginakekele ongikhangeleleyo.
Umnumzana sifanele sithole ngumfuyi wenkomo olodume kulindawo yena-ke uhlala phandle kwelizwe lapha athole khona ulwazi lokufuya.
Ngisebenza ku-LTA kodwa ngithi interest lami ngagcina sengifundile khona ngalo ukuthi ngiyenze ngizenzele i-artificial insemination. Siyathatha inhlanyelo yenkunzi ezitheneyo siyabe sizikhethile ezingatholakaliyo kuleli lizwe siku-big production yes. Le dairy njengoba libona la ma-dairy cows nanka lapha sizazama ukuthi specialize kunguni ezakithi ezesintu ngoba izwe ezincinyane they don't eat too much.
Kuya phambili usithole ekhuthaza abahlala emazweni aphetheya ukuthi babuye ekhaya bazolima ukuze babe le mpilo enhle.
Impilo esiyiphilayo ngale kwi-diaspora isikhathi esiningi siyasebenza siyelala sisebenze siyelala. Impilo yakhona ayisiniki i-longevity as they say. Kodwa ungabuya ngapha ekhaya uzenzele ama-projects anje hawu uyazizwa la emoyeni wakho ukhululekile uhlalisekile. Kumnandi sibili njengoba uyalibona le khaya linje ngapha kumnandi ukuba sekhaya you feel that greatness.
Unkosazi Siphiwe Mafu ohlala e-Republic of Ireland ngumlimi ophumeleleyo kulindawo uthi akumelanga abantu balinde imali yomrholo emsebenzini wabo kodwa kumele babuye ekhaya balime izilimo ezijeneyo ngaso sonke isikhathi bazaphila mnandi.
Ukulima okwalezi nsuku kakufuna ukuthi udiphende entweni eyodwa. Kuyafuna ukuthi uzame embuzini, uzame enkukhwini, uzame enkomeni, uzame emumbini ngoba awukwazi ukuthi okuzahamba kahle yikuphi. Ungakhangela ukukodwa kube le flop kumbe imarket ibe flooded iprice isisehla usuwile. Kanti nxa kuyikuthi umultitasker usenza into eziningi ulakho ukuthi uma ukuthengisa imbuzi nxa imarket iflooded iprice iphansi ubusuthengisa imbuzi zakho nxa sezikudemand. Lezi nsuku angeke ngithi basebenze, ukusebenza is no longer the keyword. So umultitasker, you need to multitask.
Umnumzana Strike Nyati usebenza eplazini lomlungu owathathelwa umhlaba wathiyelwa omncane kodwa ukhala ngabantu bokuza abathatha umhlaba bengawusebenzile.
Lapha ngiyasebenza eplazini yeKennels Farm, ngisebenza izinkomo, ngisebenzela ikhiwa Mr. Fawcett, Grant Fawcett. Iinkomo eziyi-180 okwakathi ezingathi zi-186. Hha, kuyalinywa kakhulu. Hhawu, kuyadliwa kuyasuthwa kule nto yonke lapho. Abaningi abantu abaphiwe khonapha emaceleni ngoba likhulu phela.
Abantu benyama endlovu.
Abantu benyama endlovu.
Abaphiwayo.
Kodwa abanye abavela kwezinye indawo.
Abangasuka
lapha.
Iningi labahlali benyama endlovu indlala abantu bazayizwela komakhelwane. Wonke umuntu ukulumango ukhanya ujabule kwamagama ngoba esithi uzasutha lo nyaka. Yimana Studio 7 ingapha inyama endlovu igama lami ngu-Ezekiel Sibanda.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iputho lakwelemelika limanyane leBritane leAustralia kuhlelo lokulinga izikhali kanye lobungcitshi bamabutho abo enkangala yeNevada izolo emizameni yokulungiselela ukuzivikela nxa eleChina lingacabanga ukwalwisa ngezikhali zalo zemoyeni. Amalunga ohlangothi lwabahlengi olukahulumende welemelika olwe-US Agency for International Development Disaster Assistance Response Team afike kule Turkey izolo kuyancedisa umsebenzi wokuhlenga abawelwe ingozi yokuzamazama komhlaba. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota kwele Nigeria lubikwa solongezelela inhlupho ezivele ezibhekane lozulu walelo lizwe ngesikhathi lilungiselela ukhetho oluhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 25 kaNhlolanja. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga afakela inkokheli yebandla lezanu yebandla lakhe izijeziso zenotho. Bathokwethusayo ukuthi ubhodabhoda emazweni atshiyeneyo ehamba le ndodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye lo mnumzana Kudakwa Shetha Gwirei abetheswa izijeziso zenotho ngele Melika. Kodwa abakubandla elibusayo bathi uMnangagwa wenza akufisayo ngoba amazwe entshonalanga alwisana lenkokheli kahulumende weZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Kana sikhulume ngamadila okuthiwa maningi ayenziwayo isiminingi iminyaka silokhu sizwa kuthiwa kulamadila ayenziwayo kodwa sake siwabone. So ngeminye imidlalo nje enziwa nguhulumeni kube ngani kukhona into abayenzayo kungani babhizi balungisa ilizwe kungela lutho nje sihlala sizwa kuthiwa amadili dilibani elingenziwa e-Equatorial Guinea dilibani umuntu ehambe lo mngani wakhe uthi avile ehambe lo mntanakhe yini kamba bangayenza.
Ye, baba Kolite.
Ukuphuma kaMongameli evula kusiba lodlelwana nabanye abantu sokusibisela izinto ezilenza kakhulu sibili. Okokuqala, sibonile indaba yomkhono kuwetha eZimbabwe ukuthi uvele ubantu eyi-agriculture. Ubudlelwano bethu lelizwe leBelarus selisibisele a lot of mechanism ku-agricultural sector. Also kusenza ukuthi kona siqashuba le nzuzo sisiba lelo ama-harvest azwayo. Sibonile kathi esiyiwhite esiyihavestileyo siyakhangela futhi ukuthi kona sikhangelele u-harvest umumbu futhi ongani omnengi. Konke lokhu yikudlelana la mazwe nalawa aphandle lapho umongameli asiyahamba khona. So ukuphuma kwakhe kule mpumela sibili nxa omuntu engumuntu ofuna ukuvula amehlo akhangele engelakubona ekhangele ngokweqiniso atsho komona.
Ye, khonapho ke uyakhuluma uGolide Mlalazi ungamphendulisa uthi
Chuma ilizwe leBelarus olukambayo sekule minyaka kuthiwa sidila ngalo lalo ebuya amatharakitha kusila ngesikhathi sikamgalo amane ngakhona akubo chef emaplazini afile akusebenzi abantu bakithi besifa indlala kungayisuthi abakwazi ukulima kodwa kuyukuthi izinto zokulima zibuya zinikezwe laba izikhulu zebandelezano azinikwa abantu abaordinary abantu bemzalabantu kumbe abantu bakithi elowagwelo akula ngitsholo yedwa letharakithi abantu betsholotsho akula ngitsholo yedwa letharakithi yavele ebelarus kusuka ngesikhathi samdala
kulithi siyabona abantu bathi indaba yele Zimbabwe lizelana la mazwe anjengana le eBelarus bezokuya le-Equatorial Guinea lezinto ezinjalo njalo lokuthi behambe behudulana labantwana labangani besiyayenza amabhizinisi anje amadili lawa babuza abantu
okokuqala ngaphendule konoko ngifuna ukuthi nakithi bona ubaba umlalazi wena uthembeje ngamthumela umlalazi azadinaba ngokuthumele ubone ukubana amathrakitha lawo nxa ebuya atholakala njani kaphiwa muntu kumbe oshef wezanu njeo ofuna ukutsho omunye nomunye njengathina owathola ulabo ukuthola lokwana ngoba it's a commercial deal asiyo political deal umthembo kuzile sento abana ngakuthumela ilokuzeni yakhona isaphesakhona lawe nxa ukufuna futhi even yena umthembo angakufowadela akuthumela ubone lona amathelalani asesicedile angenile ama-irrigation schemes amaningi kusebenzwa nalala amatrakta hafi angena asebenza abantu abaningi batholile sibili babo then bese sibuya-ke ekudleleni ukudlalana kona mazwi lawo uyabona izimbabwe ithe yona ifuba kumngani nomuntu wonke pho-ke ikhangela lo ofuna ukuthi laye abe kumngani layo asoze siyenze okufoselezi yabo so iObelarus balabo eEquatorial Guinea lamanye amazwe edana bavula bavuma ukubamba isandla sethu xa siselula isandla sethu esobungani so xa bevumile siyangenwa bona ngoba ayisukuthi bona abanalo ukuthi esingalifunda kibo banakho okunye okukhulu abanakho nakona kanti njengakuthi kanti sikhuluma so iEquatorial Guinea lalidiana ingeyinye yamazwe eAfrika la engela energy problem bale energy sufficiency nje ebangalisayo okuyinto eyikhwabithela ubona sikufunda ukuthi kanti bona bakwenzenjani khona kwayo
uyazi indaba ekhulunywa ngokuthimba mhlawumbe uthuma kufanele sike simfundise mbijani ukuthi iziphofu azingeke zasizana iBelarus is one of the poor countries in Europe o-Equatorial Guinea lapho umnanga kwaye khona ngamasela e-Africa so angibona ukuthi bangasiza ngani kanti kungani ilizwe lethu kumbe umongameli wethu engahambi lapho okulamazwe aqinileyo khona amazwe anjengabo-German amazwe angasiza in terms of technology amazwe angasiza even in terms of aid ayikho into eseke siyithole ebelarus ngaphandle kwama-tractara lawo and belarus is ilizwe elingenalutho nje elizihawulelayo elisurviva ngoba lise-europe ye kolethe kwehlulani ngathi ukuthi ele Zimbabwe lidlelani labo-Germany, Britain, United States lamani
njengoba ngithile ekuqaliseni ngithe mina iZimbabwe amasango yathi ifuba lokudlelani labantu bonke abavuleleyo siyangena ababesavalile hhayi asuke sifoseleni kodwa into ekhona iBelarus naleyana sithole okunye lesikufuna thina phela nto yabona iproblem esisuka sibe layo yikuthi ufuna ukukhangela ukuthi hayi umncedo luphuma kubo-Germany kobo-Britain ngani eBelarus kwabana umncedo luphumile ngoba umhlaba silawo thina but into besingelayo yimishina ekusebenza umhlaba lo othi ama-trakithi ama-combined harvester ama-pepo konke lawathi sesikutholile eBelarus eyikona kona yathi sikufuna sesikusebenzisa now we are getting to a stage where sesizaba food sufficient ngikho esikufunayo asifuni i-aid izikhathi zonke asobantu esifuna ukucela imali izikhathi zonke
lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lo mnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 Abekhansili yakobulawayo bamanyene lwabogatsha lwezempila kahle ukusungula umkhankaso wokuhlaba abantu iJackson lokuvikela ku-COVID-19. Lolu hlelo luqale ngomvulo luyaze luphele ngomgqibelo ngoba bekhona abalokhu behlaselwa yilo mkhuhlane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Basase khona eZimbabwe abalokhu behlaselwa iCOVID-19 lisiyachona ilanga laizolo abantu abaphose bafike ikhulu 81 bahlolwe bafumana bele COVID-19 kuthi uthange abaphose bafike amachumi amane 36 balaliswe yilomkhuhlane abalichumi lambili babo bebengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19.
Idolobhu lakobulawayo lisebenza logatsha lwezempilakahle i-Ministry of Health and Child Care lilonke liqhubeka ngokuhlaba i-COVID-19 vaccination. Njalo kule iviki siqale icampaign lapho isizabe sihlaba khona abantu abaneminyaka esuka ku-12 years isiya phezulu.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi bazaqhuba uhlelo lolu emakilinika ekhansili.
Lokhu kusincedisa ukuthi sehlise amathuba ukuthi sithole i-COVID njengedolobho esingathi to reach herd immunity. Njalo kuzancedisa ukuthi abantu abavaccinethweyo against COVID babe ne-protection uma bengatholakala sebebambe umkhuhlane.
Usikhwicamfundo Solaya Ngwenya ukhuthaza abantu ukuba bahlabe amajekiseni ngesikhathi. Okwamanje ezweni kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1230 abale COVID-19 sewabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5659 abadlula izigidi eziyisithupha 6.6 million sebahlaba ijekiseni okwakuqala ukuthi abahlaba okwesibili sebephose bafike izigidi ezinhlanu 4.9 million. Asebehlabe ijekiseni okwesithathu bedlula isigidi esisodwa 1.3 million njalo ikhansili lohulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlabe wonke amajekiseni ngesikhathi. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuphuma emhlanganweni oqhutshwe namhlanje ophathelane lomthetho wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa owe-Gender Act abesifazane abathi kawulandelwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ezibezikhokhela. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngonhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama yendlovu ezihlala zibhekane le ndlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukutshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China lamanye hachi awentshonalanga. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Sasilivalelisa thina sise-Washington DC okwanamhla belilalele umsakazo we-Studio 7 ku-Voice of America sisakaza sise-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.